Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 lamhla ekuseni ngolwesibili siku 24 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje isikhulumeli somanyano we MDC Alliance umnumzana Watchman Ncube usekhuthaze abantu bevumba chikwe mine eGwanda ukuthi bevotele umnumzana Nelson Chamisa ngoba umongameli Mnanga kwa usehlulekile ukulungisa umnotho welizwe kukanti waphatheka kusehlakalo seGugurahundi.
We need to vote for ubaba uChamisa ukwenzela ukuthi akhuphe umnanga ngesikhathi seGugurahundi owayehamba ngehelikopta esithi sesiwabambile ama-dissident nanka ngubane.
Sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga okhokhela elinye icele le-PDP njalo eyisiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition okhokhelwa nkosikazi Joyce Mjuru.
Siyenza ama-meetings esingathi ngama-ward meetings la le mihlangano around each polling station ngoba kulapho okuzavota khona.
Silengxoxo njalo lo mnumzana Divine Mhambi Hove umkhokheli webandla le National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Lingakhohlwa njalo balaleli ukuthi lingalandela lolu hlelo kuFacebook kuKhasile VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho kumbe usilandele nje. Nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Watchman Ncube ukhuthaze abantu bevumba chikwe mine eGwanda ukuthi bevotele umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli womanyano lo ngoba ibandla lezanu PF selehlulekekile ukulungisa okumqoka okuhluphayo elizweni okugoqela uhlupho lokuswelakala kwemali. Uphinde wathesa umongameli Mnangagwa yena okhokhela ibandla lezanu PF umlando wokuphatheka kumbhoqazwe weGugurahundi ekhuluma ebulenjeni beTwitter, umnumzana Ncube uthi ubekhatshwe iziphathamandla zomanyano we-MDC Alliance kulo umhlangano ezigoqela unkosazana Thabita Khumalo, Lorita Ndlovu, unkosikazi Nomathemba Ndlovu, lo Sakhile Masuku kanye labo mnumzana Mathula Lusinga, Decent Bajila, Faro Jele, Oscar Ncube, Lomqabuko Ndlovu bexhasa umnumzana Patrick Dube okhankasa kukhetho lokudinga ozamela iGwanda Central edalela parliamente. Asizweni amazwi kamnumzana Welshman Ncube.
Ulokhu landela abantu abathi gabala solution. Shua, shua, shua. If you have no solution to the cash crisis, it means you have no solution to each and every problem of this country. Because without cash, without a currency, you have nothing. Must use that third ballot wisely, Anjo. It is the ballot that changes the government. No other. Right? So we need to vote for ubaba uChamisa ukwenzela ukuthi akhuphe umnanga. Ijahara uChamisa lisikhokhele into the second republic. Ngesikhathi seGugurahundi owayehamba ngehelikopta ebhothi izigaba esithi sesiwabambile ama-dissident nanka ngubane.
Lowo ngumnumzana Watchman Ncube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance ubekhuluma esevumba chikwe mine eGwanda. kwabancintisa kokhetho namhla intatheli izindaba yethu Mavis Gama uxoxa lomnumzana Divine Mhambi Hove, umkhokheli webandla le-National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans oncintisa kokhetho lokudinga umongameli welizwe.
Uhove uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela koBulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingayi Primary School emzini wezengeza eChitungwiza. Wasuka lapho waya kwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School lapho aphutsha izifundo ze-O-Level, wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School koBulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo, hathi ngokuthanda kodwa efuqwa isimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezibalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba bantu nxa befika ecourt bafika kuthiwa bufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula intelligence esobala civil itshengisela ukuthi i-corruption iyalwisa. Zona izinto zombili, nokuthi kumanifesto yethu sithi sizayenza i-devolution, ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department, ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini kodwa basebenza bephansi kukagovernor lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wabo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent, umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhathwa kwabo, ngoba laba abantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo bese saba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabo izaphela.
Lanxa bese saba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi, njengomuntu ongubaba angayenza njani. Njengoba sisho sihlangane lento eziningi, seke saphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhamba ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha, nxa ukhangela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhangela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe, kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi, khathi umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitics iyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta ke ngendlela ongayithandiyo.
Uhove uthi yena uzokuba ngumkhokheli, hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, ayikhona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu ole mali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhatalanga irenti, umuntu kakuzwisisi ukuthi nxa ungabhatalanga irenti utshona. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyazi abantu abaningi bayasaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la amandla yiyo yagcina isenza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu, enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe, ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe libele likamama, kumenye simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi ukuthi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhla ka-13 Ntulikazi. Lezi ngezibalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane, ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe, kanye lokuba kuqedwe ukwesaba ebantwini banelise ukuveza imbono yabo kungela kwesaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kusenjalo edabeni lwethu olumqoka lamhlanje kweziphathelane lokhetho oluzayo, sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga okhokhela elinye icele le-People's Democratic Party, i-PDP, njalo eyisiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru. Siqale ngokumbuza ngamalungiselelo abawenzayo okwamanje.
Ama-candidate yethu, ama-kansela, ama-MP, bonke kathesi bayenza esingathi yimop-up ukuphosela amaphepha ezindlini lasemagrosa lasendaweni ezijiyeneyo, amaphepha achasisayo ukuthi i-candidate ngayinye ivele ithembisane kubantu abazavota. Okunye sikwenzayo lakho yisiphangiphangi sokulungiselela ukuthi sibe silungisela ukutrayina ama-election agents esizawa-deploya kuma-polling stations achiyeneyo. So yiwo umsebenzi esingathi siphatheke ngawo okwamanye.
Siyabona njalo uphenyo lolu olwama-surveys lutshengisa umongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa bekhokhela. Lokhu akulibuyisele emuva yini ukuthi alikhangelwa njengabanye babantu abanganqoba kulolu khetho?
Esesikubonile ukuthi kuvamile kakhulu ekhethweni ukuthi abathathi bendaba yibo abayenza ukuthi kube angazathi ukhetho ngolwabantu ababili. Khona kuvele kulamabandla angu-55 anikisayo. Thina akusibisele emuva ngitho. Esikwaziyo ukuthi okukhulu, oku-important kakhulu is that wena muntu ole campaign yakho zisebenzele ungathalazi, ukhangela okukhulunywa ngabanye.
Kodwa lifisi yini ukuthi ngabe lani belikweminye le imanyano njengoba lalitshona lisithi lifuna ukukhipha ibandla lezani ku-PF embusweni?
Umanyano, yebo sibili umanyano yinto e-right. Kodwa uyabona ukuthi nesintu bathi ukubambana, hathi ukubamba kumbe ukubanjwa. Ukubambana lo manyano kuthi ukuthi omunye abebamba omunye, omunye ebamba laye. So kuthi ukuthi yinto esingeke sayifosa. Ukubambana kuya ngokuthi liyavumelana. So nxa lingavumelananga akukho nto esingayiyenza.
Belilokhu liqhuba yini imihlangano yamarali besingamboni unkosikazi Joyce Mjuru ekhuluma okwensukwane ezedlule?
Thina injongo yethu siyenza ama-meetings esingathi ngama-ward meetings la le mihlangano around each polling station, ngoba kulapho kuzavotwa khona. So kathesi kunje sile esingathi yi-general idea ukuthi kuma-polling stations achiyeneyo siyabe sikhangelela abantu abangaki abayibo ama-supporters yethu. So we were really being highly technical about this campaign. Besingaphongu ukuhamba nje sihamba singaplananga. So uyabona ukuthi ama-candidates ethu wonke babhizi bayenza. We have asked ukuthi each constituency how many polling stations you have. If you have 55 polling stations, we want to know on a weekly basis how many polling stations have you visited, and at each polling station how many people did you meet. Kunjalo njalo around the country behamba kuma-polling stations kulapho esikade sidinga khona ama-agency
ethu. Siyananzelela njalo ukuthi umanyano MDC Alliance uphathekile ngokuthi kuyaqilibezelwa kukhetho. Lina libona kulungile konke yini? I-voters roll, ama-polling stations, lakho konke nje indlela yokhetho luqhutshwa ngayo?
Asisenze sithi kulungile. Actually, uyabona ukuthi abantu bayashiyana. Omunye uthi nxa esizwa thina njengabomama, omunye nxa ehelelwa esiyabeletha laphana, omunye uba ngumsindo, omunye uyazithulela zi licabanga ukuthi hayi kahelelwa kathi usezabeletha. So kuyachiyana abanye abantu balakho ukubanga umsindo abanye abantu balendlela zabo abatshengisela ngazo ukuthi izinto lezi azirayithanga silezincwadi esazibhalela kuhulumende sicomplain ukuthi khona izekhi mele yenze lokhu lalokhu ama-elections mela ayenze so ama-delegations lawa abathi ngama-electoral observer missions siyahlangana labo sibatshela izinto eziningi esikhonona ngazo so sibhizi lathi silokukhonona okuthize nezinto ezenzakalayo kuzethu yikuthi nje thina kasibangi msindo ngoba umsindo abantu baphetha bengasakuzwisisi ukuthi kati uvele uthini ngoba thina sifuna ukuthi sibambe sipointe to ama-challenges ethu watho okwamanje kathi singakakhohlwa sile challenge esesilayo kathi esesayitshelwa kuma-multi-party liaison committee meeting ukuthi khona i-polling booth isizajinja abantu sebezavota befulathele ama-officials akusela lokuyani ukuthi umuntu athatha amaphepha akhe ayemuva ayocatsha azenzela akufunayo avote so thina sibona ngazathi khonokho these are the things we should be making noise about lokho okunyoko okuphonga ukuthi sifuna ukuzwakala kumidiya mina I think there is a lot that can be obtained through engagement through writing and putting forward ama-legal issues esiyabe siwabona
lo nkosikazi Lucia Matibenga okhokhela elinye icele le-PDP njalo eyisiphathamandla somanyano we-Rainbow Coalition People's Rainbow Coalition ekhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru sixoxelaye esegwero
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Gukama
Yesikhangeleke ezivela emaphandleni izakhamizi zenkaji eGwanda North zithi ziyakhathazeka ngabosobhoko abakhankasela ibandla lezanu PF. UAlbert Ncube intatheli izindaba yethu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Bekhuluma emcimbini wezomculo obugqoqwe inhlanganiso ezimeleyo e-Community Development Trust CYDT enkaji ngomgqibelo wokukhuthaza uZulu kuyavota ngokuthula izakhamizi iveze ukukhathazeka ngabosobhuku abakhangasela ibandla lezanu PF lobanje lokhu kungekho emthethweni.
Umthetho kahulumende uyavumela yini ukuthi osobhuku bekhambe bekhampena bekhampenelelinye ibandla ibandla likhona ngoba osobhuku siyababona bayangena emizini yethu.
Omunye wabosobhuku obesemhlanganweni lo umnumzana Samson Chabangu uthe yena kafani labanye osobhuku ngoba ulandela isisekelo sombuso. UChabangu uthe njengenkokheli zomdabu akumelanga bakhethe hlangothi kwezombusazwe.
Hayi zompakaza nkuphathwa. Bayakwazi labo khona abakekho ngathi alo mlayo lo. Hayi bekhulume ungayisikho. Mina vele angenza umbangazo. Mina ngikhangela abantwana bonke angikhethi hlangothi. Ngilandela i-constitution yami iyangitshela ukuthi mina ngikhangela abantu angikhangelanga umuntu abantu.
Abancintisa ukhetho luzayo bebenxusiwe kulomhlangano ukuzohlangana lezakhamizi. Umnumzana Stanford Nkala. Kansila kwa 3 njalo ezancintisa emele omanyano ye-MTC Alliance uthi uzaqhubeka izithunywa sezakhamizi.
Ngasoze ngilithembise izinto ezingaphezu kwamandla kakansila. Nika ke lina izinto elifuna zenziwe bese ngisiyabika ekhansilini ukuthi abadala bakhala ngalokho lalokho okunjengemigwaqo amanzi lokunye. Lokho ke kumele kwenziwe ikhansili kumbe nguhulumende. Ngangilithembisa ukuthi ngizalinika umumbu ngisitsho umumbu we-social welfare.
Oncintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende elilungu elizimeleyo eGwanda North umnumzana Lungisani Ncube uthi seqalile ukuthuthukisa impilo yezakhamizi.
since 1980 elikhala ngamanzi ngikhangelela ukuthi ngeWednesday amanzi siyabe siwanatha siyabe sidla inyama khonapha ngifuna ukulandelela bonke abantwana abehluleka ukubana baqhubeke baye phambili ngemfundo ngibaqhubekise baye phambili ngumthandeni ubadala nangu 2 minutes owenza izinto khonapho khonapho
uMnumzana Bheki Sibanda onqintisa imele umanyano we-MDC Alliance eGwanda North uthi sokuyisikhathi sokukhipha ibandla leZANU-PF esihlalweni.
Sibulawelwe abantu abangu 20,000 emathebeleleni. Sintshontshelwe imali engange 15 billion. Ikonomi yethu ifile abantu kabasebenzi amafitari asivaliwe. Asengamachurchi and therefore injongo yethu yokuqala ngalama elections sisonke lani ukuthi zwanu kayichayise ukuze ilizwe leni libuseke kuhle.
Umhlabelelo lodumo owaziwa ngokuthi ngumadlela sikhobokhobo ojabulise izakhamizi ngomculo wakhe ukudaze izakhamizi ukuthi zingesabi ukuyavota.
Kuthiwa sizonitshela ukuthi niyevota ngokuthula. Angithi laphana ma usuke uzivotela, uvotela lo othandwa inhliziyo yakho. Awufosanga ngomuntu ukuthi votela bani, votela bani. Angithi uvota othandwa inhliziyo yakho. Akuna kamera, akunani, uyazivotele zentani. Angithi bantu benkosi.
UNkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi we-Community Youth Development Trust, ukuthaze izakhamizi ukuthi zivote ngokuthula njalo ngonanzelelo.
Ngiyathemba futhi alikabi lamabhesi eseliwavulile. Ngiyathemba futhi ukuthi liyahlonipha ilungelo lomunye umuntu ukuthi uqakathekile ukuthi kayevota ngokuthula. Anti khombani elimbona eleqiniso. Esikuthoyo ukuthi abantu kabavote ngendlela yokuthi bezwisisa ukuthi lo muntu ulesisindo o ulamacebo okuguqula ukuhlala kwabantu.
Abanye abancintisa ukhetho lwabameli bedalela eParliamente eGwanda North ngumnumzana Madodana Sibanda oyebandla leZANU PF, umnumzana Yanga Moyo weMDCT, umnumzana Mika Masiye weZaphu, umnumzana Mcebisi Dube ebandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Ngqobezitha Madlela omanyano wePeople's Rainbow Coalition kanye loNkosazana Busile Ndlovu weRepublicans Party of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNkaje nguAlbert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula,
gukama,
lamlela.
Sithanda ke ukubonga abasilandelayo kukhasi leFacebook, silo Dora Macala yena uthi volume silukhangelile uhlupho lwakho. Sithemba usizwa kathesi ngoba ngapha hayi imtshina yethu ikhanya ilungile mpela ikhona ivolume. USunboy Gaddafi Moloiswa uthi chisa mpama chisa. Hayi so kabuzwa ke lo ukuthi usekela bani. Silo Almeida Cufa, silo Noxinyoni uthi love you Studio 7 ngilibukele nje ngiseBotswana. Lathi siyakuthanda but Nox. Ukhona impala layo uthi bok uthi watching. UNomsa LG anilayo uthi hello usixhasile futhi lamhla besila izolo siyabonga kakhulu lisilandeleke siya live streamer ekhasini le VOA Ndebele. Kwezemidlalo namhlanje ukaputeni weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uHamilton Masakaza uthi inkinga ababhekane layo ngeyokuthi bahlale isikhathi eside bangancintisani lamanye amazwe okubangela ukuthi kube nzima ukuqhudelana lamaqembu amela amanye amazwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ndawonye lezinye.
Umasakaza ubekhuluma ekupheleni kwemidlalo emihlanu yohlobo le-One Day International ebidlalwa phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan edolobheni lakoBulawayo yona iphele iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-5 kanya. kumdlalo wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-201 runs, kwesibili lowesithathu lidliwe nge-9 wickets, emdlalweni wesine litshaywe nge-244 runs, kuthi emdlalweni wesihlanu linqotshwe nge-131 runs. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo uMasakadza uthe kunzima ukuncintisana lamanye amaqembu ngoba bona bengatholi imidlalo eminingi yokudlala njengalokhu kwenzakala kwamanye amazwe.
It's always a problem that we've had to deal with as Zimbabwe cricket. We don't really get too many games in a row. Always have these big breaks.
Yinkinga esihlezi sibhekane layo njengeqembu leZimbabwe elokungabile imidlalo ilandelana. Sihlala isikhathi eside singadlali, kugcine kufana nje lokuthi sesiqala kutsha nxa silungiselela ukudlala. Akule singakwenza ngaphandle kokuba sizame ngazo zonke indlela ukuba senze amalungiselelo njengamanye amaqembu ahlezi edlala. Kodwa hayi, akukho lula ngoba iqiniso yikuthi thina siyabe sivele singadlali.
Iqembu leZimbabwe libe livele lingela abanye abadlali balo abaxabana lenhlanganiso yeZimbabwe cricket kumidlalo yonke emihlanu. Njalo abadlali basePakistan bahle basebenzisa leli thuba ukuba balobe kutsha imbali yomdlalo kakhilikithi. Omunye walaba badlala benze izimanga ngifaka zamani obe ngumdlalo wokuqala uthi amaranzi afika inkulungwane kumidlalo elithumi lathoba mnembili ngomncintiswano yohlobo lwe-One Day International. Phambilini kwalo mncintiswano ophakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan bekulabadlali abahlanu abakuthelela amaranzi azinkulungwane yomdlali ngamunye ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lanye. Njalo laba ngababalisa uViv Richards, uKevin Peterson, uJonathan Trotter, uQuinton de Kock kanye noBaba Azam. Iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseSouth Africa ngenyanga kaMpandula ukuyadlala leqembu elimela elizwe lelo kumidlalo yemithathu yohlobo lwe-One Day International lemithathu yohlobo lwe-2020. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo elengezi Platinum Stars seliphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane le-FC Platinum ngemva kwemidlalo yeviki lamashumi amabili yesigaba seKasilaka Premier Soccer League. Iqembu leFC Platinum lile miklomelo ngamashumi amane lesithupha, njalo libe ngutshikilobhanqa leqembu leCapes United 0-0 ngomgqibelo, okuyimpumela yenze ukuba iqembu lenkezi lizithole selitshiywa ngemiklomelo emibili kuphela ngele-FC Platinum ngemva kokunqoba elikwenzele Dynamos nge-1 kanyanga isonto. Endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, njalo elitshayele Mutare City nge-1 kanyanga. Kuthi endaweni yesine kule qembu leHighlanders lona lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu, njalo elinqobe leTriangle nge-1 kanyanga isonto. Ngaphansi kwenkanane kule qembu leMutare City lile miklomelo elitshumi lanye. Kuthi phezu kwalo kule qembu leShabane Mine yona lile miklomelo elitshumi lanhlanu. Kuthi endaweni yesithathu nxa usuka phansi kule Bulawayo City yele miklomelo elitshumi lanhlanu. Ikanti endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leNigruta lile miklomelo elitshumi lathoba munemunye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Abanye njalo abasixhase kukhasi lethu leFacebook nguThabani Ngwenya uthi good morning, lo sikhumbuzo mlalazi uthi mamuka chini bakhalanga kathokwana, ngabona lapho uthi sivuke njani. Kodwa hayi ke sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu. Singehlukani ke besikhangele ebezikhokhela. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Weshme Ncube usekhuthaze abantu ukuthi bevotele umnumzana Nelson Chamisa ngoba umongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe, ukanti waphatheka kusehlakalo seGugurahundi.
Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.